Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wakhuluma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla le-MDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazi ukuthi lo mnyaka engingeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomatheku engingenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla le-MDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kwele-South Africa mhla ka-14 zibandlela 2018 wayekhokela ibandla le-MDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla le-TRC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Wachiya uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebe lokhu engutshewe youth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande iverse u2 Timotheo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai uchiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulaba ningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki ungaphendula usithi ngoba
angeke ngithi kona sebebaninginiki mina engikwazi ukuthi la kuTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008 kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilt futhi izano isiloku isebenza izano ungumsebenzi wokubani lokhu idilize opposing party but okungithokosayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibona ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonile so ngilethemba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla le-TRC obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla le-ZANU-PF.
I-opposition ona vele ngayo kwayo ilobukhokheli bayo. And awusoze unxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba ukuthi ulwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona ufanele babe le ndlela ukuthi balama structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ukuthi ungaba lokudileka. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana naye. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeza ngalukhona phakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma ungazi uthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini ngakhona?
Hayi izayidiliza kanjani? Izantu izadiliza kanjani? Ungakhala ukuthi umuzwa wakudilizwa omunye ngenye indoda wena kuyikubana vele wenzeni. Nxa umuzwa oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezanu-PF lizadiliza i-CCC kumbi MTC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele libe lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So utshenze ukuthi bona ngazibadilizwa izanu-PF utshenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathini ngakho?
Into yakhona laphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezamtiyo. Bezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla. Babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezanu-PF libe lakho ukukhokhela abantu amapulazi abantu bathethe balamapulazi emamayini abantu balamamayini ungakhangela yonke into ofanele ibenefitise umuntu ulayo. Bona babuya belendlela uselihlale kakhulu uphumane lapha phumane ubukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as a political party? Abana. Kuphi ngoba iparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna labo ukudla. Nothi ukukhokhelayo.
Abantu bayabuza ukuthi kona kungathi kuyini okhuluma ngakho xa sikhuluma ngaba-ideology laba.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi ephathini enje kuvele kulo mthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngo-6 o'clock aningenwa. Abantu bakhona bathe akukhululwa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lidla ibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu beZimbabwe njengokuthi loba mna ngisuka emathebeni lapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyibo bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF bexoxa loGibbs Dewoe Studio 7 SOS Lincolnson eMatabeleland South. Inkokheli ye-African Union egwaqela umongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele-DRC lapho asebehluthune idolobho leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlaselwa lidaba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Injwayelo ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 South Sudan, eSudan, Ogaden, Desert, DRC, impi zakhona azazipheli. Kuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi le minyaka eminyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane somachegu engenye into zingantshintshwa kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU labomongameli laba be-Afrika ababhidiza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kule mpi esabeka kakhulu. Umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa kungani kuloku lwisana okunye okuthize pho bangakuphozisa njani khonokhu kulangala emhlanganweni lo?
Ye, nxa kwabehlula behlangana nje njengama-neighbors ngikhuluma ngakho angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia ye omongameli bayefika kuningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi into engakhulunywayo ayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo angay kufunyelwa khona ukuthi bevikela ama-uzulu ama-civilian. Kodwa angibona ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yobasekela M23, nxa uThisekedi engavumi ukuthi nguye obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma, angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha eMpopo.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalalo bonke phela bebambisana ku-NRA. So ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibambe esidukini khonapho. Njengoba sitsho ukuthi enxa kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asengxeleni le-Uganda, iRwanda, le-DRC. Leli ayisiyoqiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uThisekedi, uhulumeni kaThixo kaThisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena, kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho. Yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha, lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engavunzwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kwinhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu eliningi, kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini. Kusanda kuna izulu eliningi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane. Kodwa sifunga nje izulu leli selithelana. Kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu besengathi lihambile, especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini, kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga. But ngezulu leli selithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona. Kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogame nje millet, bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile. So kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions ethu lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune, then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili. Kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu, kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khona kokhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawuthi lokunye, kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho bena?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani, kodwa batshengiswa ukuthi umumbu isitshwalo esimhlophe sihle. Angazi ukuthi umba wawesikhathi se-colonialism wakwekwini, but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor babala futhi i-social status, but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle, yikwade ukubaqinisa. So they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke. So mbona ngathi yona le interest yokuthi umumbu omnandi impuphu emhlophe yemnandi, bese bekhohlwa ukuthi lokhuyana yikho okusakhayo, yikho okusigcinayo. Zanazothi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhuyana ama-small grains. So mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuye abantu baprioritiza kakhulu nomumbu instead of ama-small grains, ngoba bathanda isitshwalo esimhlophe ukudlula lesi esimnyama.
Lapha lizwe induna uDakamela exoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzakhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oyiMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kamfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGallant amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho ephathelane lokuqhutshwa kwempi. UTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithando zabo amaloba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani, hayi manini ngathi bantu bezani ngoba izani sikaningi bantu bakamnangakho kathi akelingitshele kathi lina kathi democracy kathi kini kuyini into okuthiwa i-democracy ikusupport umnangagwa ngoba onke umuntu okukhuluma against umnangagwa sokumele abotshwe sokumele adingelwe amacala abotshwe hayi mani yekela lento eliyenzayo le liyayangisa mani aliyayangisa lina bantu bakamnangagwa in this case yini elingama-culprits okumele libotshwe lina elifuna ukutshintsha i-constitution abantu abathi i-constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha uyazi ukuthi you are confused ukukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha
ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7 kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima sebegijinyiswa kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi kodwa bona abayenzwa lutho ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe ngoba ngobukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi elalibona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi ngilapha nje imayila seHebron eJohannesburg umuntu ongumsura kakhulu nguye lo wabathi ngusengezo jabanga ngumuntu osidalela yonke inkemenkeme yendaba le umanje usethulani ngumuntu odinga into angayiboniyo nampa bayachokola onkomo omalaka inkomo bayachokola la ikhohlwa ukuthi laphana e-west e-turn of e-west laphana ulamashopu laphana imabhilding amaningi ucabanta sikwazi ukuthi wemba igolide uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedela anti kusacatshile manje uyabe lokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando yabo ngeke utsho ukuthi lindebele ifuna ukuthi ebabophize ngomnankakho kuyeza la kuye
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle linjani lonke izindawo zonke zamazwe njengoba nasihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa sihlutshwa yizanu abantu uma bekhuluma bangathi umnangagwa mabethi umnangagwa abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right umnangagwa nguye o-wrong kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni kungaphuma izanu PF sizohlala kahle mazimbabweni amahle singathi umnangagwa ngoku laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle umnangagwa nguye ongayenzi kahle izanu PF yiyo ebulala ilizwe sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidubeka sibizwa ngeziphepheli sibizwa ngama-foreign ngenxa yezanu PF abantu basuke ezimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besilele kusenzakala lokhu bebotshwa ngenxa yezanu PF
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umkhokheli izole zikhathi ecula kodwa engagcinezeli umculo wakhe kodwa ke ukhona asephekile okutsha asiphathele khona
kwezomcula abamibiza ngokuthi ngupastor Black Sheep ilibizo ke engasinika lona lona leli ibizo ngathi likhombetha okuningi ungalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo ngalokucula ngo-2008 ziningi ngengoma esengizishayile le ngoma esengizirekhodile ngokuswela kwalo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwale ebantwini angingazikhiphi mina esitudiyo lokhu ezikhona esitudiyo
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Yanginabile igama engathi yilo leli gama. Ingathi ingoma zami mhlawumbe i-house music, mhlawumbe i-hip hop, mhlawumbe imbaqanga. Kangabi lalolelo kwisikodwa. Mina ngwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke izifakele imigubelo yokuthi hayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo.
Ubandi lisobando bunandi. Spali laba pansing wati. Ubandi lisobando bunandi. Sabela mongi.
Boge pasta flagship. Owunika intshumuntu okuqumba qumba ukuthi ufule ngubani
yabazali wami yibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula nxa sengikhangela ama artists asehambele lohambo phambi kwami ngathi uNavumo Majayivana they inspired me, Oliver Mtukudzi they inspire me, the way they create their songs is amazing. Paul Matavire, there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally.
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenze lomunye ekuphekeni umculo wakhe lanxa ungakatholakali kumakhasi okuzilibazisa oBlackship ucela uxhaso.
Ncijonga umfowethu is my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything. Yena ngothunga nayise thungamelani siziba sisebenza sise-Candy Ice Records. Yes, khonapho kubulawayo. Ngesikhathi esifitshane zabona nje uPastor Blackship on social media handles. Ngabe sengikhona uFacebook, ngabe ngikhona uInstagram.
Umkhokheli Mkhululi Mangaba ocula ngegama lakhe lithi Blackship ebesilayo kuhlelo Waza Woza Friday. Libe lempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Sibonge uEzra Jesus Banda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Blackship. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulini eZimbabwe siligqiba lapha sisithi lisale. Olivalelisayo ngudaba kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.